soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mtoka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo ekuseni mhlaka 26 kumbimbitho 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
okwenzakala ekhaya kwenzakala lalapho lakithi lapha kuprovinsi yase-US, labantu abasekela u-acting president uMakhube sibe labanye abasekela upresident Nelson Chamisa.
Ukufuthelana ku-MDCT phezu kokuthi ngubani omele akhokhele leli bandla phakathi kukaChamisa loMakhube sokuhlasele ugatsha lwaleli bandla eMelika.
Kambe umuntu ongene embusweni ngesikhali ungamkhipha yini nge-ballpoint nge-pencil? Yimethi okumele abantu beZimbabwe bayenze nje ukuthi akukaze kwenzakali ukuthi umuntu ongene ngesikhali akhitshwe nge-pencil.
Ingcwethu kwezombusazwe zithi uhulumende kamongameli Mnangagwa ulakho ukwalela embusweni enganqotshwa kukhetho oluzayo. Yena uMnangagwa ukwele Ivory Coast isikhuluma nje ngenjongo yokuhuga usomabhizimusi bakwamanye amazwe emhlanganweni we-Africa CEO Forum. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukudabuka phakathi kwe-MDCT phezu kombango obukhokheli baleli bandla sokufikile laseMelika. Abanye basekela umnumzana Nelson Chamisa, kanti njalo bakhona abakankosazana Thokozani Khube abathi nguye omele aphathe. Lanxa kunjalo, abakhokheli baleli bandla kwelemelika bathi lokhu yikudabuka phakathi ngemibono kuphela, kodwa lona ugatsha lwe-MDCT ngapha luzaqhubeka lubambene. Kodwa kungenzakala njani ukuthi abasekeli bamabandla amabili ehlukeneyo basebenze ndawonye? Sixoxele umgcini sihlalo we-MDCT eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Okwenzakala ekhaya kwenzakala lalapho lakithi lapha kuprovinsi yethu e-US, labantu abasekela u-acting president uMakhube sibe labanye abasekela u-president Nelson Chamisa. So thina njenge-province okuqakathekileyo kithi siphila lapha e-America abantu bayakwanisa ukubelonga to i-party A1, kodwa ma kuyiwa kuma-election ka-president kube lokuthiwa ngama-primaries ama-president lapho azothi a-debate kuze kugcine kucace ukuthi onguye okhethwa ngabantu ngubani. So lathi silandela leyo mqondo ukuthi njengoba sidividekile sinje, kodwa silokhu siyi-MDC sonke, whether ngabakakhuphe or ngabakatyamisa, sonke silokhu siyi-MDC. Ngakho-ke sithi thina wonke umuntu wakithi we-province yethu uvunyelwe ukuthi akhethe onguyena amsekelayo, but esingakufuniwe ukuthi sidivide i-province. So njengamanje sithi wonke umuntu nje ulelunge lakhe lokuthi akhethwe unoma ngubani amfisayo phakathi kwabo bebabili, uNkosazana Khube lomnumzana uChamisa.
Kodwa lisebenza njani mgcini sihlalo nxa kunjalo? Kuyabe kungela kufuthelana yini phakathi kwenu njengabasekeli bakaChamisa labasekeli bakaMakhube?
Ukufuthelana kusozebekeli kuba khona mfowankomo, but i-democracy injalo yabona. Kuzomele ukuthi sibe ngabantu aba-reasonable njalo futhi abadala ekubeni sidila la ngalokhu kanjani, ngoba at the end of the day singamaZimbabweni sonke okokuqala, and okwesibili singama-members e-MDC sonke. Njengoba layo uMakhube sitsho ukuthi yena ulokhu enguye we-MDC eyamampela elandela i-constitution ye-MDC, uChamisa layo uthi nguye ngoba ukuthi wakhethwa ngabantu. So kunzima ukuthi thina singathi sokumele sikhethe phakathi kwabo njenge-province. Asisoze sikwenze lokho. We think ukuthi akukho productive, akuncedi ngalutho, ngoba deep down all it says to do yikuthi uhlukanise abantu ekubeni at the end of the day kumele masokuyiwa kuma-elections sibe sesihlangene sesikwazi ukuthi sihamba ngayiphi indlela.
Uyatsho ukuthi ukufuthelana akusoze kuswelakale, kodwa akufiki kubanga lokuthi lijikelane isibhakela?
Well, ma ukuthi kufika kulokho asazi-ke. Okwamanje mina nje njengo chairmani we province sisisa sami ukuthi sikhombise umhlaba wonke jikelele izini labasekhaya ukuthi siyakwanisa ukuthi siphilisane in a respectful way ngendlela ehloniphekayo even noma singavumelani ngokuthi ngubani okumele abe ngumkhokheli.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika. Ngeviki edluleyo lizakhumbula ukuthi iNational Council ye-MDCT yazise ukuthi isixotshe unkosazana Kube labanye bakhe abathi umnumzana Abednego Bebe lomnumzana Obed Gutu. Kodwa isikhulumeli sikamakhuphe umnumzana Witness Dube uthi abathathu laba kabaxotshwanga baziphumele ku-MDCT ngoba bengavumelani lobukhokheli bukamnumzana Nelson Chamisa.
Okokuqala engizathanda ukuthi ngihle ngikutebisa abalaleli khonapho ukuthi kuthiwe udokotela Khuphe loBhebhe lobaba uGutu baxotshiwe akusiqiniso ngoba laba bantu benza umhlangano ngesonto edlulileyo bakusobala ukuthi hayi bona vele sebehlukene labanye babo bona ababathi babaxotshile ngembangela yokuthi laba abanye babo kabasalandeli i-constitution, laba abanye babo sebesenza udlakela ephathini, laba abanye babo sebesenza esingathi ngumbuthano olenketha abetshaki njalo olekukhetha abantu ngobulili. Ngezinye zezizathu lezi ezayenza ukuthi bavele babutsho nje ngesonto elidlule ukuthi hayi asisasebenzisani labanye bethu. So umama uMakhuphe kulolu daba iqondo alawo ukuthi iphathi ukuze kuthiwe isibuyele esigabeni sayo ukuthi isebenze njengendlela atisebenza ngayo ikuthi kube ne-extraordinary congress ezahlanganisa-ke wonke umbuthano webandla le-MDCT ngo-April kwenzela ukuthi abantu baxazulule lolu daba baphe bona kube yibo abaphaya isinqumo sokuthi into siqhubeke phambili siyanjani.
Ikhona ngo-April ngaliphi ilanga i-congress yenu?
Ngoba u-April inyanga ye-Easter amalanga akhona abengakacacisisi ngoba izindawo zingaka abantu abanye bethu bebhukile indawo akade sizifisa kanti njalo nganti kuyalo ngesikhathi sezulu kusesashe ukuthi izindawo nxa kungasabanga lamatende amakhulu ngaleso siga sokuthi kule ama-logistics engathi indlela zokulungiselela lowo mbuthano kumele zibe kahle ilanga lona alikaphumi. Kodwa okuse okumgqoka ukuthi kule ndawo esizithembileyo eziningi ezingavuleka khona ngo-April khona lapho yikho nje sesesashe ukuthi kungo-April.
UMakhuphe loBhebhe sibonile njalo uChamisa esithi sebaxotshile edaleni lephalamende lingathi lilawo yini amanye amalunga edale alisekelayo?
Yebo, amalunga edale ephalamende akhona kodwa into okumele siyinanzelele khonapho nempephethi wendaba yikuthi kube sokungenele ubhejezana lokusetshenziswa kwabafana laba esingathi yi-vanguard i-paramilitary leyi esebenza ephathini eyiyo yatifethisela abantu eyiyo esisenza udaba lokuthi sesingathi iyabe ibamba abantu e-ransom ibamba abantu ngodlakela kumbe ibethusela kubana benze izinqumo abangasise ukuzenza. I-MDCT owakathesi indlela akathi sisebenza ngayo ayisiyo indlela eyayihloswe kubani isebenza ngayo. Kwakumele ukuthi abantu besebenze belokukhululeka ekuthiweni imbono yabo. So abantu abaningi abangamalunga edala ephalamende bayeza-ke ngasese bakhulumisane lo mama uMakhuphe basho imbono yabo kodwa nxaso kufika ekuthini bayibeke sobala iningi lisuka lingenelwe yikwesaba khonoko ukuthi nxa wena njengomsekeli okumele ngabe ngophethe ibandla nxa uzatshaywa ngele ndlela yamahlandla amaningi kangaka nxa uzahlukuluzwa ngalolu hlobo pho nxa kuza kuba kunzima kuyisihlahla esimanzi kithi ezomileyo kungaba njani. So sokulokwesaba okungamelanga ukuthi ngabe kukhona ebandleni. So abaningi abasoze baphumele egcekeni kodwa-ke ikhongolosi leyi ezabe ikhona ngo-April yiyo ezatshengisela ukuthi hayi abantu sibe libame ngomva kwento yabo basayazi into abayingena naleli bandla njalo basafisa ukuthi bayifise.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzangena umhlangano omkhulu wabosomabhizimusi kwele Ivory Coast lamhlanje lapho azaqhubeka ngemizamo yakhe yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe. Umhlangano we-Africa CEO Forum lo uphela kusasa. umnanga kwa uhamba lequla eligoqela umphantambo obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa. Umnangagwa useke wafika njalo emihlanganweni etshiyeneyo ngenjongo efanayo. Kodwa izithelo ziyabonakala na, sibuze umeli wesigaba sePinga North edalele parlamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Osomabhizimusi eZimbabwe asikababoni enkomo. Ngoba nxa osomabhizimusi sebesiza eZimbabwe asisoze nje sibezwe ngelikabathi ukuthi kade bekhona. Sizababona ngokubuya kwabo, ngoba osomabhizimusi uma bebuya eZimbabwe baya bezovula amakampani. So sizabona ngokuvulwa kwamakampani, sizabona njalo ngokungena kwabantu imisebenzi. Okwamnumzana umnangagwa uthe engenile engeniswa ngamabutho, simbonile gigigijima egqoke isikava sakhe. Engumuntu othi hayi into ziyalunga kusasa lokhu okusayo, but namhlanje asikaboni lutho. Umnangagwa mina ngokubona kwami ngumuntu okade vele ehlezi elesifiso sokufuna ukuba ngupresident welizwe, but engakwazi ukuthi ukuba ngupresident welizwe kufunani. Ngumuntu nje osetshona egijima kathese siyavakatshela lapho afuna ukuvakatshela khona, ethembisa abantu ukuthi lokhu request yakwenza, kodwa ngapha kuground hayi asikaboni lutho olukhanyayo ukuthi umnangagwa sibili ukubuya kwakhe. Ukutonga kwaro nxakuye ukuthi kutonga kwaro usetongeni, ngoba asikaboni lutho oluhamba into zonke zakho zini.
Khuluma ngeviki edluleyo umnangagwa uthe osomabhizimusi abaningi asekhulumisane labo bathi basamelele ukhetho lweZimbabwe, bafuna ukubona ukuthi luzaqhutshwa ngendlela eyiyo na. Ngokuqhubeka esiyale lale ezama ukuhuga osomabhizimusi, singathi yindoda nje engafuna ukulahla ithemba.
Undoda lo ulenthwalo emlenga kakhulu nkomo phezu kwakhe. Okwakuqala umthwalo alawo ngokuthi umnangagwa uyakwazi ukuthi indlela angena ngayo kangenanga ngokhetho. Idemokhrasi njalo lemithetho eyasayinwa ngamazwe wonke ase-Afrika nase-SADC atho ukuthi khona nxa kusiya kwenziwa ukungena komunye umkhokheli kungenwa ngokhetho. Ukhetho lapha eZimbabwe aluzange ke lube khona. Ukungabi khona kwalolu khetho eZimbabwe kutho okuningi. Okwakuqala kutho ukuthi khona umnangagwa yena ungenile waba yilokho ayikho khona, kodwa abantu abakakutho ukuthi khona kusengumongameli. So nxa yalokho ke uyabhodla ilizwe lonke egijima umhlaba wonke esiyazama ukuthi laye ezibika ukuthi hhayi bantu bakithi ngikhona. But impumela yokuhamba kwakhe lokubhoda kwakhe asikayiboni. Akulalutho esesilubonile eZimbabwe olutshengisa ukuthi lokhu umnangagwa engenile iZimbabwe isingcono. Ngoba okwakuqala siyathola ukuthi izinto ezitolo seziphelile, izisebenzi zikahulumende ziyakhonona, kukhonona bonke kuze khona lamatitsha ababalisi nabayakhonona sebefuna ukuthi beku-strike. So akulalutho olukhanyayo lapha elizweni ukuthi umnangagwa sibisibili asekwenzile kuyini. Esikubonayo kuphela isikava sakhe. Nxa ephumile elizweni simbona ngesikava esilama-colors aweflag yeZimbabwe, but okunye esingatsho sibili ukuthi hayi nakho sikubonile okutshengiswa ngumnangagwa zaesibili.
Mhlawumbe kusasemasinyane na kuphela ulenyanga ezintathu ezine kuphela esembusweni.
Lokho amboni mina kuguquka nkomo ngenxa yokuthi okwakuqala umnangagwa kangenanga kuhulumende ngenyanga kaNovemba. Umnangagwa ngumuntu okade ekuhulumende kusukisela ngo-1980. Umnangagwa ube ngumuntu okade eseduze lo mgabe kusukisela ngo-1980, sikhuluma ngaminyaka engamashumi amathathu kumbe phose ezafika amashumi amane. Akula lutho oluhle olubukekayo esingabe silubona oluvele kumnangapha ukuthi izolo lokhu usekhiphe umgabe esebenzisa otshiwenga kakutsho ukuthi khona kukhona osukuyavuka sokuthinti umnangagwa lo mgabe abanamehluko ngabantu abafanayo ngabantu akade behamba bonke kusukusela ngo-1980 kuze kube namhlanje akulalutho abangalutshintsha ukuntshontsha konke okutshontshiwe elizweni leli kwenzakele kwenziwe yibo umehluko nje kuphela ukuthi kade beqathe ngemva kwamgaba namhlanje umgaba sebemkhiphile yibo asebephambi but akutsho ukuthi ubusela babo sobuyatshintsha akula nto engatshintsha akula muntu obethembayo ngoba into eqakathekileyo ukuze umkhonomi lo uqalise ukuhamba yokuthembeka abathembekalanga laba bantu
umnumzana Prince Tubeko Sibanda ngumeli weBinga North edalele ePhalamende njalo ngwe-MDCT. Kusenjalo eliZimbabwe lingene omunye njalo umhlangano wezamabhizimusi kwelebhilitane oZim Indaba London 2018 Investment Forum kunsukwana ezedlule. Abaphathintambo bengatsha zikahulumende weZimbabwe bazamile ukukhanga osomabhizimusi baseYurophu kodwa kukhanya bengaphumangala lutho. Kuvika uEzra Chisasibanda.
Umhlangano lo owenzelwe esGolden Singilani eLondon ubuqoqwe nguhulumende emanyene lenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ehlala kweBritane eye Consolidated Africa Services phansi kwenkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi iZimbabwe isivulekile ukuzosungula ezamabhizimusi. Abaningi abakade bekhona bebeveza ukwesaba bethi kabamthembi uhulumende kaMnangagwa. Umnumzana Million Moyo osomabhizimisi owesizalwane seZimbabwe ehlala kweBritane ungomunye obemenyiwe.
Bebehlangene abantu abaningi kakhulu emhlanganweni wokuinvesta eZimbabwe. Babuyile amaminista labantu abamele iZimbabwe ukuthi bazomema ama-investors ukuthi abuye eZimbabwe njengoba uMnangagwa ethi Zimbabwe is open for business. Bacacile bona ngama-opportunities akhona ikakhulu nge-mining. Imibuzo ebekhona emningi kakhulu. Imibuzo emningi ibiseyama ekutheni kambe iZimbabwe is it safe to invest. Basoze baphinde bavukelwe SNP kumbe bavukelwe ngamaganyana la ababonile ngesikhathi esedlulileyo.
Iningi labosomabhizimusi abakade bekhona emhlanganweni lo lithi lesi yisikhathi sokhethwa eZimbabwe ngakho ke alwaziwa ukuthi luyahamba njani. Umnumzana Duke Wood ngomunye walabo abathi ayisiso sikhathi esilungileyo sokuya sungula amabhizimusi bengakaboni ukuthi ukhetho luzaqhutshwa njani.
Sizwile ukuthi uhulumende uthumele abantu ukuthi bebuye bezosincenga ukuthi sizame ukubisela izimali ekhaya. Mina nginje ngisamelele ukuthi ngibone ukuthi kungena bani ukuthi abuze uMnangagwa siyakwazi ukuthi ubesebenzelana loRobert Mugabe bebulala ilizwe bebonke. Yebo uthi sitshintshile kodwa sisazokubona lokhu. UThamisa laye anthandanga indlela ahlukumiza ngayo abanye, sisamelele sibone ukuthi after elections ilizwe liyathula yini.
Kusobala ukuthi ukubona kanye ukubona kabili. Abazamabhizimusi balahlelwa inotho yabo eminyakeni edlulileyo nesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe lapho imithetho yelizwe yayiguqulwa njalo nje mahlayana. Okwenza njalo besabele khatshana ukuthi laye uMnangagwa wasebenza lo Mugabe. Pho bamthembe njani ngemali zabo? Imbala yeStudio 7 eLondon, ngu-Ezra Chisasibanda.
Umanyano we-MDC Uxolo, lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende wakhe uzaphuma embusweni ngokuthula enganqotshwa kukhetho oluzayo, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi akusoze kwenzakale kalula lokhu ngoba uhulumende lo engowebutho. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Dinizulu Macaphulana yena othi abantu abaningi sebekunanzelela lokhu.
kuthi zwe kancane kancane ngobulutshwana langabuningi babo kanti kodwa ngesingani abantu belizwe leZimbabwe khona beza kubona ukhetho soluphelile ukuthi kubuswa libutho kutshoni ngobana ukuchumanyana okungani kukhona kwabebutho lokuzenza bona abalungileyo abangeladlame badinga ilegitimacy bafuna ukwamukeleka emhlabeni bengakutholi ukwamukeleka umhlonga wabo ukuthi ngamasotsha lokuthi izigebengu lokuthi ngamagerilla uzavela uzavumbuluka yikho lapho ingozi ezovela khona kanti yikho abantu bakithi abazokubona khona ukuthi bazingenise kumalanga abangakanani
ngezinye indlela uthi ibandla lezano PF kalisoze livume ukusuka embusweni alubana lithe lanqotsha kukhetho oluzayo
akwenzakali lokho kanti abantu ababebutho ngabempi asobokhetho kungakho vele bangadliwa nje bayaphakamisa izibhamu bethi thulani umsindo ngobana vele umbuso bawuthethe ngaleyo ndlela kambe umuntu ongene embusweni ngesikhali ungamkhipha yini ngeball point ngepensela yimethi okumele abantu beZimbabwe bayenzeni leyouthi akukaze kwenzakali ukuthi umuntu ongene ngesikhali akhitshwe ngepensela ngakho kuyingozi khonokho okwenzakala eZimbabwe ukuthi ubone abantu abafundiswa ukuthi babe ngamasotsha batrainwa ukuthi babe ngama gerilla besithi bazophatha intambo zombuso ipolitiki le administration that is ubukhokheli lokuphatha amandla akuhambelani le military ngamanga lokho abazama ukukwenza othiwe engala bomnankagwa labanye
umnumzana Dinizulu Macaphulana ucubungula indaba zombusazwe Umanyano we-MDC Alliance uyaqhubeka ngemihlangano yawo yokukhankasela ukhetho oluzayo lapho obhoda khona ngelizwe ukukhuthaza uZulu ukuthi avotele umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli welizwe. Kodwa isimanga esikhulu ukuthi ozancintisana loChamisa emele iZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa Yena ukanya elutshaya indiva lolukhetho nanku imihlangano asiyenzile imbalwa njela nxa ukhetho solusondele. Umongameli Mnangagwa uthi gala kuthandabuza ukuthi uzanqoba. Umbuzo omkhulu ngothi kuyini kahle kahle akuthembileyo. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona mina kuyamangalisa kakhulu ukuthi uPresident Mnangagwa ukhanya ngaphitheza ngako ngendaba yokhetho kukanti-ke naye ungena ekhethweni okokuqala njenge-alliance kumbe njengomkhokheli we-alliance ye-MDC bengibona ukuthi kufanele aphitheke kakhulu ngoba engazi ukuthi uza angathola amavoti amaningi okungakanani njalo nxa sikhangela ukuthi kulokulwisana okukhona phakathi kwabanye abantu ababeyindlela hlangothi lwezanu abangakwazi ukuthi bamphikise bamwise abafana ne-NPF lokho kompanyani kufanele akuqondisise lokhu kusuka kwenza ukuthi simangale phela ukuthi kade mhlawumbe ikhona into ayithembileyo uPresident Mnangagwa nxa sesiya ekhethweni
bathi indoda eginya amagano ngezithembileyo mhlawumbe uzithembile mpela ubaba uMnangagwa
iyo le nto engicabangayo ukuthi mhlawumbe kukhona akuthembileyo okunye singakwaziyo okwenza ukuthi angethuki kangako nxa laba aphikisana labo kumbe laba abafuna ukumthathela isikhundla belwisa ngokuthi bathole abantu abazabavotela abaningi ngesikhathi sephuma la esekhankasa bona nizabe sefike esibangeni ukuthi mhlawumbe abantu bavele sebekhethile ukuthi bona bazavotela lebi bandla okungaba kuyisikhathi esingasihle kakhulu into engandle kakhulu kuye
I-MDCT idabukile phakathi kodwa banengi impela abantu abaya emihlanganweni kaChamisa ungathini ngalokho
ukudabuka kwe-MDC phakathi lokho ekwenzelayo ngiboni kuyukuthi kungasuka uyithathele abasekela abaningi ngendlela yokuthi abantu abaningi bese bekukhangelela ukuthi umnumzane Tsvangirai angasichiya ngakho bese bekwaziswa sokusala libandla le-MDC laba abaphumileyo kubandla le-MDC ngoba baxotshiweyo kangiboni besenza umahluko kakhulu ekutholeni abasekeli okungezwa MDC ngoba abantu bese bezimisele bekungaba yinto enzima kumbe etshiyeneyo ngabe bekuthiwa umnumzane Tsvangirai uphonge ukuvuke ngasekho engazange aguli manje khonokho bekungethusa abantu bazama ukudinga ikhaya elitsha lezimbusazwe lokho ukuthi njengoba bekuyinto ebikhangelele ukuthi hayi njengoba umuntu egula mbona nikunika abantu ixesha lokuthi bakwazi ukuthi abakukhangelele kakhulu ukuthi bazavotela ibandla le-MDC
yebo bayeza ngobuningi abantu emhlanganweni kaChamisa le-MDC alliance yakhe kodwa singasebenzisa yini inani labantu abaza kuchamisa lenani eliya emhlanganweni kamnangakwa ukuqatanisa sibone ukuthi mbani onganqoba kukhetho.
Ukhangela abana nangiboni kuyinto eqhatheka kakhulu, mbona kuyinto eqhatheka kakhulu ekukhuthazeni abantu ukuthi bavote libandla elithize, kodwa awutshengisa ukuthi bakabeba bebaningangakana nabantu abangakhetha elinye lamabandla lawa. Mbona ngani abantu bedolobha ufanele bakhangelele ukuthi ufanele kwethuse kakhulu nxa umuntu onjengomnangagwa engakhanyi iphichika ngokhetho esikhathini esinje isikhathi sesisondele kangaka. Mbona ngani khonokho kutshengisa ukuthi kungabe kulokunye okuthenjwe nguhulumende okungafani lokhetho oluphathwe ngendlela emqoka elandelwa zinhlangothi eziningi emhlabeni.
Ngezinye indlela uthi mhlawumbe okuthenjwe ngomnankagwa ikuqilibezela?
Ngibona khonokho ukuthi kungabe kuqilibezela.
UDokotela Nkululeko Sipanda uhlaziya ezombusazwe. Odokotela bathi uhulumende kumele abele ugatsha lwezempila kahle imali enengi ngaso sonke isikhathi nxa ehlela uluhlu lwe-budget ukuze lolu gatsha luvuselelwe njalo kwenqatshelwe ukusilela kwemithi ezibhedlela lokukhalala kwezisebenzi zempila kahle umsebenzi. Odokotela laba sebelesikhathi esifika phose inyanga bekhalale umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association umnumzana Mxolisi Ngwenya.
Into yokuqala ukuthi kuleyo kuthiwa yi-Abuja Declaration ethi yona kakufakwe 15% e-treasury kumbe i-finance kumbe i-budget yelizwe iye kwezempilakahle. Kakwenzakalanga lokhu eZimbabwe, yinto yokuqala. Into yesibili, umkhokheleli wezempilakahle uDr David Barinyata akame ukukhuluma into ezingasini, enze umsebenzi wakhe, ngoba indaba yokulala emsebenzini le kasiyithandi, kasiyithakazeleli, ngoba abantu bayagula bafuna ukulala.
Lithi umumo ezibhedlela kawumanga kuhle. Yebo, siyakwazi sonkeni ukubana ziyasilela izinto zokusebenzisa ekwelapheni abantu. Kahle kahle kuyini ongathi kusilela kakhulu?
Umbuzo wena uthi kuyini engathi kusilela kakhulu, kodwa bendani ukuthi ngithi kuyini okungasileli kakhulu? Ngoba kakukho okungasileliyo, isibhedlela kasila lutho.
Kuyafana nje ezibhedlela zemadolobheni lezemaphandleni.
Ezemakhaya kuyenzakala ukuthi kwesinye isikhathi kubuye abantu okuthiwa ngabadona befake khonokho kukhona, kodwa ezedolobheni hhayi kakula lutho. Qinise ibamba amagazi nezandla zethu ezingagqokanga amagilavu, ilapha abantwana ngemithi okuthiwa yisizibili iy'nsuku zawo zokuqala. Kunjalo nje omama ababelethayo siba lapha singelawo lawo okuthiwa ngamadrip, okuthi kungafika khona isimo esokuthi sokumele kusetshenziswe ukuseshwa sekelahlekelela igazi eliningi kasilakho esikubanika khona.
Uthi libamba igazi labantu ngezandla kwesinye isikhathi, amagilavu lamagilavu lawo ayasile la uhulumende kalayo imali yokwathela.
Kungekho konke, ibhokisi lamagilavu le-$4 liyabe lingekho.
Lithi umuntu ongethembekanga kakhulu ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana David Parirenyatwa, kodwa umongameli Mnangagwa lithi yindoda elokuthembeka mpela, litshoni lapho?
Yebo, simthembile, kodwa besicela ukuthi kaloke phansi ngoba imithetho uyayazi. Njengebesithembekileyo kakuthatha isikhathi kuloba phansi kubuye ngendlela zakhona ezemithetho okuthiwa yi-bipartite negotiation forum. Hhayi, sisayini lathi sibuyele emsebenzini. Kodwa uminista uParirenyata hhayi ngeke samthemba, umuntu owatshela ilizwe lonke into engayisiyo ukuthi sivumelene, hhayi kasiphela themba layo.
Umnumzana Mxolisi Ngwenya isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association.
Nom sindo, nom sindo, nom sindo.
sifike amaphethelweni ezindaba zekuseni isihlobo esithandekayo. Asihlanganeni kundaba zakusihlwa, singakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Ukulwisana okukhona kubandla le-MDCT sokufinyelele ugatsha lwaleli bandla eMelika. Incwadi kwezombusazwe zithi uhulumende kamongameli Mnangagwa ulakho ukwalela embusweni enganqotshwa kukhetho. Kwanelo kwamanje olivalelisayo nguntungamilinkomo, litshone kuhle.